ngama uqhakathekile uthi siyithengise sibe uthi ama investors abuye kodwa sibe njalo nendlela ezokuthi siyenze esingathi value addition ku Chrome yangkhona singathengi raw ngoba nxa sithengisa ama minerals lawa angama raw minerals asila nzuzo eningi esiyitholayo kodwa nje ngoba uhulumende engelamali kuyapho uthatha wonke ama investments abuyayo even esingathi ngama investments ama paid investments ngesikhathi lezana ezama diamonds sithengise futhi ama diamonds sana lemali eningi sana nama leakages abaningi ngenxa yokuthi besithengisa ama raw diamonds besithi besifuna ukuthi sithengise lapho okungela ama sanctions khona and so on kodwa engibonayo ukuthi i-chrome leyi singayikhangela asikabikwazi ukuthi sine chrome engakanani lapho elizweni yilo olunye udubo esinalo elokuthi even ama investors engabuya bayasishort change ngoba siyabe singakwazi ukuthi i-chrome esilayo ingakanani so kumele sibe njalo le research esingenza ukuthi
singathi umuma wokusebenza elizweni usungcono kulakuqala yini
umuma angiboni ungcono ngoba khathesi siledubo elemali siledubo elokuthi silama rates amabili sile umba amathathu asila foreign currency eneleyo okuludubo kithi khathesi yindaba ezepolitics aloba uhulumende ukamntangagwa ekhuluma nabanye abaku-opposition especially i-MDC i-economy ibizavuka njalo indaba yenkohlakalo yiyo enye esidonisela phansi ngoba inkohlakalo iningi kakhulu lapha eZimbabwe othi aloba umungameli asitshengisa ukuthi laye uzama ukuthi alwise inkohlakalo bophe abantu esibabona ukuthi labo bathathe izimali ze-state bekungancedi ukuthi ama-investors abe lethemba sibile ukuthi imithetho siyalandela.